inengi abomdabu eBotswana abatswana baletswabu elingamnyama chu kukanti kulabanye abadabuka kwezinye isigaba ikakhulu ezingenyakatho kwelizwe abulumbala omnyama ongathandabuzwayo. Umcabango okhona ovamileyo kwele Botswana ukuthi abokuza babonakala ngejwabu labo elombala omnyama chu. Abanye abanjengalabo abadabuka emazweni afana laboSudan bamnyama lokhyana okokuthi babonakala ubuso ngamazinyo lapho bebobotheka njalo bekhuluma ngolimi lwesiNgisi kodwa oluyamele kulimi lolapho abadabuka khona olwehlukene labeBotswana. Lokhu ngesikhathi eziningi kusetshenziswa ngamapholisa ukudinga labo abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labaseBotswana lejwabu elimnyama kakhulu likhala ngokuthi liyamiswa endleleni ngamapholisa ikakhulu ngesikhathi semkhankaso evamileyo e-stop and search bebuzwa izithupha. Umnumzana Mompati Nhlakane uthi yena uyake azibonele ngokwakhe ngoba amapholisa evame ukumisa abalejwabu elilombala omnyama becabanga ukuthi ngabokuza.
People from the north, especially Bakalaka and other tribes, so they face this kind of discrimination.
Kulabantu abanjalo elizweni leli ababhekane lohlupho lolu. Abanye ngabantu abanjengamakhalanga labanye. Kulabantu abamnyama abalejwabu elimhlophe abangakhathazwa ngamapholisa ngenxa yejwabu labo.
Owe Zimbabwe unkosikazi Emil Ndlovu uthi abalejwabu lombala omnyama bahle bafakwe isidindo sokuthi ngabantu bokuza. Ngakho isiphatho sakhona uqala emngcelweni siyabe sihlukile.
Abekhangela bekubona ungekho light sebekubona ukuthi uvela eZimbabwe sebehle befaka ilabeli kuwe. Le treatment osuyithola ayisemnandi isibuhlungu. Kanti ke bengakubona ulight uzuza ama smiles yonke indawo, they treat you like their own.
Omunye laye olejwabu elingani liyakhanya unkosazana Sithembile Sibanda uthi emngceleni uphathwa kuhle kukhangelwe ukuthi mhlawumbe la kweBotswana ngenxa yombala wejwabu lakhe.
Just because umhlophe ngecomplexion bakuphatha kahle.
Amapholisa aqala uma usuka emngcelweni ikakhulu lamakhwebane oncelelane lePlumtree ukudinga ezimoteni labo abangabe bengene elizweni okungekho emthethweni. Omunye osakhulayo ohlala eHabron umzana Daniel Sendube uthi kayisiyo Botswana kuphela ephatha abantu ikhangele umbala wejwabu ethi kwenzakala lakwanye amazwe afana leSouth Africa.
Ayisiyo Botswana kuphela kodwa amazwe afana leSouth Africa labo abalombala omnyama asina foreigners.
Ele Botswana lona aliyekethisi umkhankaso wokudinga abangena elizweni ongekho emthethweni uma kulokunye seliqinise ukubuyisela emuva ikakhulu abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni. AbeZimbabwe babhekane lalobu bunzima sebadinga amaqhinga afana lokwazisana ngendlela zokuxoxisana ezifana leWhatsApp ukuthi bazisane ukuthi amapholisa afake imigqoqo yama-roadblocks kuphi ukuze bengahambeli khona. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.